uhulumende cha ukuthi kakhulu imbale ngibele muva kakhulu ikakhulu ngasifika esibangeni seindustrialization. Yiso isikhathi esasifanele ukuthi bakubone ukuthi kumqoka ukuthi abantu bayenelise ukuthi basondelane lemisakazo. Noma sikaze siyakuhala noma singaze sikuvale mhlawumbe sikuvale lebhibheni kodwa iqiniso limgceke ukuthi umsakazo yiyo enceda ukuthi ihambise imilayezo ebantwini masinyane. Akula ukuthi mhlawumbe kule nto esizathi mhlawumbe ukuqopha noma sithi sesiyahlala lohulumende noma sesiyabisana lohulumende ayikho into enjalo. Kodwa imisakazo le edingakalayo ukuthi ibe khona imisakazo edinga ukuthi ivuselele indimi, ivuselele ama-cultures abantu, ivuselele izinto noma nje indabuko yabantu ukuthi abantwana babekwazi izinto eziningi mayelana ngobuyibo babo, irikhade zokuthi yiphi imhlobo. So indaba ye-digitalization yayikhona ukuthi ngikhumbula ngasenzalo isikhathi yikho kufanele ukuthi kuhlale kwavula ama-registration. So indaba ama-registration wabukhane isizongomashu ukuthi kuba ngathi ngabe kathesi imisakazo isi-operator njengalokho kubona komanye amazwe afana naboSouth Africa. Uyalalela uKhozi FM, uyalalela, uyazikhethela noma ukuthi yiphi umsakazo ofuna ukuwulalela, kodwa olunye lolunye ulimi lule station esimela lolo limi. So okungasinto ukuthi into ehluphayo njalo ngakhathi kwabe into ehluphayo. So thina lakhe besitshela ukuthi uhulumende nxa ukuthi i-digitization le bahlonipile ngayo, abasukumele phezulu bakufake kube mqoka ukuthi banikeze ama-licenses, ama-registrations nalawa afisa ukuthi asebenzelane lesizwe seZimbabwe ancedise uhulumende kuyo yonke into abe yenza.
Manje ngokubona kwakho kanti kahle kuyini okungaba kubangela ukuthi uhulumende angaphi ama-license?
Mina ngibona ngathi lapho uhulumende nje into into engathi yesabisa khona lapho yikucabangela okungelanto eliqiniso lakhona. Yikucabangela ukuthi mhlawumbe kusekungabe khona izinto abantu asebengazenza noma mhlawumbe uku-organiza la through ama-registrations abangazenza ezingasebenza against uhulumende. Kukanti lokho uhulumende wesaba umnyama ongelampisi.